Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 12 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje bangamachumi ayisikhombisa abantu ababanje umkhuhlane we-coronavirus elizweni izolo.
Ngesikhathi sikambeki lengesikhathi sikamgabe babe kuchayela phansi ukungavumelani kwabo, but okwamanje sokusobala ukuthi the tender does no longer hold, the ANC is now tired.
Lanxa umongameli Mnangagwa eyalise iqula likamongameli Cyril Ramaphosa ukuhlangana labamabandla aphikisayo esithi akulalutho olubi olwenzakalayo eZimbabwe, ibandla likaRamaphosa ele-ANC lithi umumo wezombusazwe awumanga kuhle eZimbabwe.
Ibutho lakithi kumele kube libutho lelizwe, silibutho loluhlu olulodwa.
Ilizwe linanze umsebenzi owenziwa libutho izolo ngesikhathi amasotsha esetheswa icala lokuhlukuluza uZulu esetshenziswa libandla leZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa 70 ababanje umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,818. Ugatsha lwezempilakahle luthi bonke ababanjelwa umkhuhlane izolo bawuthole phakathi elizweni. Luthi njalo kulaba ngamachumi amabili abafunyanwe sebepholile izolo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebephephile kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo elizweni selikhwelela yaphezu kwenkulungwane eyodwa elamakhulu amahlanu 1544. Isibhedlela seMelika eseJohn Hopkins University sithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 20.1 million njalo wabulala abangu 738,266. Elemelika yilo elihamba phambili ngabantu asebefile la sebebanjwe lomkhuhlane lilandelwa ngele Brazil. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi konke kuhamba kahle eZimbabwe njalo akulakwephulwa kwamalungelo oluntu okukhona, ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC seligcizelele ukuthi umumo awukho muhle eZimbabwe njalo kumele kudingwe isisombululo. Obona ngobudlelwano be-ANC lamanye amazwe unkosazana Lindiwe Zulu utshele umsakazo we-ENCA izolo ukuthi ngombono webandla lakhe iqiniso ngeZimbabwe ngelokuthi izinto kazimanga kuhle ngenxa yezombusazwe ezimele zilungiswe. Uthe lokhu kuvezwa sobala ngabantu abafundileyo ababaleka eZimbabwe besiya kwenza imisebenzi engelasithunzi kwele South Africa. uNkosazana Zulu uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungiswe kumele uhulumende kaMnangagwa atshelwe iqiniso. UNkosazana Zulu wayekuqula likaMnumzana Thabo Mbeki esangumongameli weSouth Africa elaletha ukukhulumisana phakathi kukaMnumzana Robert Mugabe loMnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Inkulumo lezi zakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho phakathi kweZANU-PF leMDC. Amazwi kaNkosazana Zulu aza ngemva kokuba uMongameli Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF bevimbe iqula likaMongameli Cyril Ramaphosa ngomvulo ukuhlangana labamabandla aphikisayo. Vesithi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo. Unobhala jikelele we-ANC uMnumzana Ace Mahashule ngeviki edluleyo uthe eleSouth Africa likhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo eZimbabwe. Amazwi akhe ahlangabezwa ngolaka olukhulu isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa. Umanyano we-African Union lawo wethule umbiko kuliviki ukhuthaza uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uma ulalele ulandelela izinkulumo kuleke kusukele inkulumo kamabhalane jikelele kwakhongolosi lo Secretary for International Relations le-reaction yezano through ongo oyisikhulumeli sabo uPatrick Chinamasa kuyatshengisa ukuthi kukhona okungavumelani okukhulu okukhona okukhulu kakhulu kwenhlangano. Uzakhangela ngesikhathi sikaMbeki lengesikhathi sikaMgabe babe kuchayela phansi ukungavumelani kwabo, but okwamanje sokusobala ukuthi the center does no longer hold, the ANC is now tired. Lezano layo isinyamazana liyani inyathi elimeleyo, anything on site is now under attack. Uzathola ukuthi sebe attack uJulius, sebe attack uKhongolosi, anyone, and khonokana kuya kuthi ANC uthi ubudlova babo sebebenza ku-anyone on site.
UMnangagwa lebandla lakhe leZANU bathi konke kuhamba kuhle elizweni njalo akula kwephulwa kwamalungelo okukhona. Kodwa sibone i-African Union kuthange ikhuthaza uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo. Ubona ilizwi le-African Union lileta utshintsho na?
I-AU is not enough ewuthoyo. They must be able ukuthi bebambe laba bantu bebathile ingalo bebathathele lokhu abakusebenzisa ukuhlukumeza abantu. Kungangcono iZimbabwe ibe isolated ngamanye amazwe e-Africa than ukuthi bebehlala bezithi kwangona beyincenga beyimbambada. Ngibona ngazathi isilonda esilobomvu ukuthi size sisile kasisili lula futhi sikhanye kube buhlungu kodwa sicine ubomvu lobuyana buphumile, ngoba over 20 years abantu beZimbabwe kabakayiboni inhlalakahle. Over 40 years abantu beZimbabwe from Matabeleland abakwazi ukukhululeka, and balokhu besenza into yinye yokutshontsha abantu abayiqale ngama-80s ngesikhathi sombhuqazo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa libikwa lisithi lizimisele ukutshengisela emngceleni we-Bade Bridge njengalokho okwakhuthazwa ngumkhokheli webandla eliphikisayo kulelo lizwe ele-EFF uMnumzana Julius Malema. Ekhuluma ngomgqibelo uMalema ukhuthaze abasakhulayo beZimbabwe ukuthi baphakame bajame balwele inkululeko yabo athi ukuvumela ukuhlukuluzwa lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMalema wathi njalo ibandla lakhe lifuna kuvalwe isigodlo seZimbabwe eSouth Africa andubana uMnangagwa hloniphe amalungelo. Waphinda wakhuthaza intsha yeZimbabwe ukuthi kumele ibonakale ngezenzo hathi ngokukhonona ebulenjini kuphela ingenzi lutho olungaletha inguquko. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe ezilapha kwelaseSouth Africa zizimisele kakhulu ukubhekisa ngendlela esibuka ngayo. Sibona ngathi iy'nhlelo ziyaqhubekela phambili ezokuthi baqoqane ukuze babonakalise, babhikishe, bakhombe ukuthi cha abajabuli ngezinto ezenzakala ezweni laseZimbabwe. Okufana nokuthi okunye bathi bafuna ukuthi bakhankase ukuthi kuvalwe i-embassy yakwaleseZimbabwe lapha eSouth Africa. Uma kusuka lapho bathi bona kubukeka ukuthi kuseziqhubekake kube nokuvalwa okwemingcele eBaytepitch Messina. Lokhu kubonakala ngathi kuzobuchaswa ngamaqembu afana nalase EFF elika Julius Malema. Sizile njalo naseBotswana iqembu eliphikisayo nalo lisima nabantu laba beZimbabwe abantu nje kuphela, ukuthi abantu sebekhathele ukuhlukunyezwa nguhulumeni wakuleli yazwe. Ngokunjalo sibona ukuthi abantu bakhanya bakhuthazekile kakhulu ukuthi babhekishe.
Njengoba sibona kulo hlelo lolu olwe-lockdown, njalo izizalwane zeZimbabwe eziningi zisithi azisebenzi, ubona ingani benganelisa yini abeZimbabwe ukuthi bayifinyelela emngceleni kumbe iningi lizidingela imisebenzi, imali lokokudla?
Ngalesi sikhathi ayikho imisebenzi, abantu abaningi abakho emsebenzini. Kungakho sibona nje ukuthi nama imisebenzi likhona kodwa kubuke ukuthi mhlawumbe abaningi bazokhulela ukuthi baye lapha yango bakhona lapha kwelase South Africa. Nezizalwane zakwa South Africa azijabuli kakhulu ngokwanda kwabantu ababuya ngaphandle. Isimo kasisihlanga. Ngikhuluma nje ngomhla ka 29 August kubuke kuzabe kunombhikisho omkhulukazi kakhulu ozobe ulwisana nokuba khona nokugcwala kwesizalwane zamanyawazi kulelizwe. Kungakho sithi njengokulesi isikhathi esikusona sibona ukuthi abantu bazoya kutholakala izindlela mhlawumbe ezokuthi bayofika ukuthi babhekishene emngceleni. Kanti ke mhlawumbe into engaba yinkinga kungaba yilokho ukuthi kuzabe kusasene-lockdown nemithetho le eyenza ukuthi abantu bangahlanganyeli, kungabi namaqembu amakhulu abantu. Yikho nje kuphela okungaze kuphazamisa abantu.
Imbono ithini khona ngapho ngodaba lwequla leli ebelithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa elingasahlangananga la mabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso yezizimele?
Akubaphathanga kahle abantu kakhulu. Kanti ke futhi bayasho naphambili ukuthi abantu ayikho into etheni akade beyibhekelele ukuthi ngaphuma kukho lokho, ngoba abantu abafaka njengodokotela uMfamadi uke wathunywa phambilini ezweni laseZimbabwe ngabo 2007 kusiya ku-8 kodwa akazange eze nento ephathekayo. Ngakho abantu bevele bengamthembi nje ukuhamba kwakhe lapho. Kanti futhi besokuvele kuqalile ukuba ney'nsolo ney'nkulumo zokuthi umama ubaleka mbethe uyihambele ukuthi ayobona umfowabo ngoba ewuyena ongu-ambassador. Kusesenjalo abantu basafuna ukuthi beze ukuthi umbiko obuya lapho uthini. Abantu abakaqiniseka bakazi kahle ukuthi kwenzakale ini, ngoba kungenzeka ukuthi ukusuka kwabo bekungaphezu kwamandla.
UMnumzana Vusumuzi Sibanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Forum. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Izolo ilizwe linanze umsebenzi owenziwa libutho ngesikhathi amasotsha eseteswa icala lokuhlukuluza uZulu esetshenziswa libandla leZANU-PF. Kodwa umholi webutho uBrigadier Philip Valerius Banda utshele umsakazo weZBC ukuthi ibutho leZimbabwe ngelesizwe sonke hathi ibandla linye. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra umnumzana Strike Mkandla.
Ibutho leZimbabwe njengoba usazi Chris libutho elabunjwa ngamabutho awezaphu izipra lamabutho awezanu izandla lamabutho awe-Rhodesia ayengaphansi kuka-Ian Smith. Now njengoba kunjalo nje kutho ukuthi umbutho kusiya ngokuya kumelanga ukuthi ngabe ngumbutho osebenzela ibandla elilodwa, kodwa ngesimo sakithi kuyenzakala ukuthi amabutho angasetshenziswa ngendlela eqondileyo. Njengoba uyakwazi ukuthi nangabo-1980 khonale igugura hundi eyenziwa yi-5th Brigade yebutho leZimbabwe yabulala abantu ematerialeni, kanti ke abantu akumelanga ukuthi babula ngumbutho welizwe nxa ilizwe lingaphansi kokahulumende ongasuwe wamabutho kodwa nguhulumende wamabandla.
Bakhona asebecabangela ukubana ibutho leZimbabwe lisekela uhlangothi lwebandla lezanu PF, kodwa sona isekelo sombuso sisithi ibutho kumele livikele isizwe. Ungathini wena ngalo?
Wakithi njengoba ngijilo lapha ukuthi sokwejwayelekile ukuthi sicabange ukuthi ibutho libutho labantu ababusayo, libutho lebandla elibusayo. Ibutho lakithi kumele kube libutho lelizwe, silibutho loluhlu olulodwa. Yikho kuyabe kuyisebenzisa ngendlela engayisiyo kusebenzisa ibutho lelizwe njengebutho lebandla elilodwa elibusayo okwakathesi kuyiZANU PF. Izaphu njengoba usazi unkomo wasebenzayo kanzi elwela ilizwe leli, wayengalweli ukuthi ibutho libe ngelezaphu, wayelwela ukuthi kube libutho leZimbabwe elivikela wonke umuntu elizweni, elivikela njalo ilizwe lonke nxa lihlaselwa ngamanye amazwe, hayi ukuthi ibutho libe libutho futhi elithunyelwayo linikelwe phezu kwabantu.
Yona indlela ephilwa ngayo ibutho, ikakhulu sikhangele ukubana bahola imali encane njalo labakusebenzisayo khanya kungeneli ngenxa yama-sanctions. Ungathini wena ngonxa ukhangele ibutho ukubana ibutho eliqinileyo na elingamisana lamabutho akamanye amazwe kumbe abahlamu?
Mnumzana Gande, uthi wena ngombuzo wakho ibutho kalikoli ngenxa yama-sanctions, lokho kayisilo qiniso ngoba imali iningi kakhulu kuleli lizwe engaphathwanga kuhle engaholisa amabutho nxa umnotho welizwe uphethe kuhle. Nxa kulobusela sekuthiwa yi-corruption obuningi, akusoze kube le mali engabhadala amabutho ngoba imali iyangena ezikhwameni zabantu ababusayo. Abantu abasebenzayo abanjengamabutho enza umsebenzi onzima angaholi kumbe ahole imali engaphansi kwentengo zezinto ezitolo nokusebenza izimuli zabo ukuthi zihlale ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Strike Mkandla walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umsakazo weZBC wazise izolo ukuthi kulezisebenzi zawo ezingamatshumi amathathu ezibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Inkundla yesayithi yona ithi kulezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa ezivela eBinga ezibikwa zibhubhele kwele-South Africa ngemva kokunatha utshwala obucatshangelwa ukuthi bebulethefu. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
njani basakazi wesiphetho 7 yimupita wobhiti mna ngiyazibuza ukuthi kanti kulezi nsuku ngiyasenda ama-odiwetabala uhamba njani asikwezwe sakazwa kwemsakazweni thina ngapha sikhangelane nenani i-COVID-19 kodwa ke into enkulu yindlala abantu bona ngani into ebenza banyakaze yindlala kula luto sabantu uvunayo emasimini last year kuba into ehlupha esigabeni ukuthi abantu bangahlala endaweni yindlala sibili yikwesicela abantu bakulazelele kodwa noma behamba ukuthi khonoko abakutshela ukuthi bazivikele ngakho babe yikho bakubambayo ngoba umkhuhlane ufana lamapolisa abophayo ngokungalala ungasekho emzini wakho ususequarantine sikuvalele khonana ukuthi uzadischarge kumbe njani kuyazi unkulunkulu ngoba ungagcuziya emathuneni okukhulu ukuthi uzibambe ungahambeli into engekho ngiye enhlupho mvingelela usimyoni sadika mthethani usathe mongameli mongani nonoza ulaki ngithi linjani nobonga ngiziphathe ukunyakaza ungalala lapho yakhona pastopcast be careful umkhuhlane uyabulala lokawudlali wonke umuntu ahlale ezindlini nilandele ngeze izandla kakhulu libe ngabantu abasmart zezele impilo yenu akwezola bani ngoba uyahamba ma ungatetesi
njani basakazi baba studio 7 siyabonga lokho kuziwe ngubaba uRamaphosa ukuthi abe liqula likhiphayo ukuthi lizobheka into ezenzakala ngapha ngasezimpapo kodwa asimthembi kakhulu le ubaba uRamaphosa ngoba ipanda leli libusa ngaseSouth Africa likhanya ngazathi liyadlelana nalabo abantu abahlukumeza abantu la sebesifisa ukuthi ngakuthunywe umuntu onjengomohlanti kumbe ngakuthunywe umuntu onjengasebandleni likaJulius Malema kumbe abeDA ngoba yibabantu bona ngathi bangasilungisela izinto ngcono kulalabo abahamba empini babambisana nalabo abayizigebengu zalapha ekhaya asazi kodwa sicela ukuthi uJulius Malema sitsho ukuthi sithembele kuwe ndoda siyacela sibili ukuthi ufight very hard ukuthi upushe uRamaphosa ukuthi alungisele into le siyacela sibili kakhulu le DA ukuthi lincedisane labo babuyinkhana
njani basakazi labalaleli baka Studio 7 siyabonga inkosi ngokuhlanganisa siyabonga njalo ngosuku lwamaqhawe lona lolu lapha abantu abaphuma khona besiyalwela ilizwe ukuthi ilizwe likhululeke bengakwazi ukuthi bazathola singena kwena le iviki asikwazi ukubana kuyini okuhle sizahlangana lakho esikucelayo njengabantu ukuthi abantu uJoshua 1 abantu kumele bame isibindi bathembe enkosini bangathembe emuntwini ngoba umuntu uyatshintsha bathembe enkosini ukuthi izabakhulula kuzinhlupho zonke ababhekane lazo futhi abantu ababe lothando omunye komunye bazwelane amasotsha ahambe empini ukuthi wonke umuntu akhululeke ngenxa khonokho bakuhambelayo kungakhanyi abantu kumele babe lethemba ukuthi one day kuzakhanya abantu kumele bathembele enkosini ukuthi iza kusikhulula kwelinye ilanga singakuthathi sonke sikufake amandleni ethu sikufakele ezimpilweni zethu ukuthi hayi sizazikhulula sonke bakhona abantu bakankulunkulu okumele bakhulekele abantu ngalesi sikhathi sokuthi ngiyabonga msakazi
ye sanibona nibasakazi abahle ngokholo langethemba mna lithemba ukuthi yaphila khuluma noMilton Ngwenya la eGoli mina nje into engihlupha kakhulu isimo esenzeka ekhaya ngendlela engibona ngayo ngibona ngathi abaholi bethu abezana PF angiboni ukuthi bayabona ukuthi siyahlupheka kanti kuza kanjani ukuthi sonke isikhathi abantu bangamatsha bengaphathanga lutho besokhithwa amasosha kuthiwe amasosha alimazanga muntu mase bekuzwa balibona amasosha alimazanga muntu akwenzani vela amasosha ebantwini abangaphethe lutho nesitrike ngoba ukusitrike kulilungelo leconstitution ebantwini izano PF yekubusa abantu bezibabo yenkani so kuyehlule from 1980 ayikinto eyenzileyo so ayikidede labantu bekubonakale nabanye beke bezame nabo abayeke ukukhuluma sengathi ezimbabwe akunenkinga kunenkinga enkulu kakhulu lapha eyokuthi bayizehluleki
abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe selivengela kuqala ukulungisa ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa ezinye ingcwethi kwezempilakahle ziyakusola lokho zisithi leli jekiseni kalivivinywanga ngokugcweleyo kwabonakala ukuthi ngempela liyasebenza. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshengisele kwele mali izolo zisithi umongameli walelo lizwe kumele aphume embusweni. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Oza ncintisa kukhetho lukamongameli emele ivandla eliphikisayo lamademocrats umnumzana Joe Biden izolo ukhethe unkosikazi Kamala Harris ongusenetha njalo engumuntu omnyama ukuthi abe ngumsekeli wakhe. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabanye abansundu labesifazana ikakhulu abebandla lamademocrats. Kodwa umongameli Donald Trump utshele intatheli zindaba ukuthi kaboni unkosikazi Harris ephathisa uBiden ukuthi amnqobe ngoba engumuntu olembali embi egoqela ukukhankasela ukukhutshulwa kwemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Inyathelo lokukhethwa kukaKamala Harris njengerunning mate kaJoe Biden yinto eyamukelwa kakhulu ngabantu abanengi lapha eAmerica, especially abantu abansundu. Into e-historical le nguye umuntu wesifazana okuqala eAmerica ukuthi abe ngu-running mate for i-vice president, and then okwenza futhi kube more specially ukuthi ngumuntu omnyama. So into ekhangelelisiswe kakhulu ngabantu abaningi bayithokozelela kakhulu ngoba iyatshengisa ukuthi labo abantu abamnyama balayo i-opportunity yokuthi babe especially abesifazana ukuthi babe ku-top leadership elizwe leli. So into ejabulelwe kakhulu ngabantu abaningi, I think uJoe Biden wenze i-choice enhle kakhulu ngoKamala Harris ngoba ngumuntu ole-experience ku-Senate and nemsebenzi yakhe abeyenza in the past ngu-public prosecutor. Into ezitshengisa ukuthi no, uyathakazelelwa kakhulu ngumuntu ole-experience, njalo i-choice enhle kakhulu leyo.
Umongameli Trump ukusolile ukukhethwa kukaKamala Harris esithi ungumuntu olembali embi kakhulu ongasoze amncede uBiden. Umbona esenelisa yini ukuhuga abantu abansundu la besifazana?
Sibona choice enhle kakhulu for Joe Biden ukuthi yakhuthazise abesifazana labantu abamnyama ukuthi bayevota. UKamala simbonile ngesikhathi kurunwa ama primaries ama Democrats ukuthi umuntu obele support enengakhulu ebuya from abafazi la kubantu abamnyama. So sikhangile kakhulu ukuthi uzonceda uJoe Biden kakhulu sibili ukuthi adonse abantu abamnyama labesifazane ukuthi babuye bazovota. Isupport layo enkulu sibili ngoba umuntu owaziwayo, I think name recognition yakhe ikhuphukile le performance yakhe kuma debate ama primaries awe Democratic presidential nomination kwatshengisa ukuthi ngumuntu okhaliphileyo kakhulu njalo ngumuntu ololwazi.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa ababanje umkhuhlane we-COVID-19 izolo bakhuphula inani lasebefunyene belo mkhuhlane lo laya ku-4,818. Lanxa umongameli Mnangagwa eyalise iqula likamongameli Cyril Ramaphosa ukuhlangana labamabandla aphikisayo esithi akulalutho olubi olwenzakalayo eZimbabwe. Ibandla likaRamaphosa ele-ANC lithi umumo wezombusazwe awumanga kuhle elizweni. Ilizwe linanze umsebenzi owenziwa libutho izolo ngesikhathi amasotsha esetheswa icala lokuhlukuluza uZulu esetshenziswa libandla lezanu PF. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni kusasa njalo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.